ngali tshona njani ke zulukandaba okhuluma lani ngugibs yube khonakapha-ke iwashington dc ye kathesi yisikhathi sokholo namhlanje-ke silo apostle Midian Dube we-fountain of grace ukhona ngale-ke ejohannesburg salibonani-ke umpostoli omkhulu Dube
yebo brother Dube kunjani baba
hayi mphilile kakhulu kunjani khona ngapha ejohannesburg
sibona ama-floods izulu liyana lapha amanzi ngokunye abantu bahamba la manzi imoto yaziguqulwa ngamanzi
ye siyakuzwa kakhulu-ke so khonokhu-ke ukukhukhulwa ngamanzi siyakwazi phela ukuthi kuvelele ebhayibhelini kwakubhalele ukuthi kuzaba lezulu kuzaba lento ezinjalo kambe ukhona umbhalo ongabe uhambelana lakhonokho
ye ungabuyela encwadini kagenesis usukela nje kugenesis around chapter 17 uzuye kuchapter 35 unkulunkulu nxa ubala kugenesis chapter 6 unkulunkulu uthi ma ebheke emhlabeni lithi ibhayibhili wathi yena sengizisola ngabantu engibadalileyo ngoba umhlaba wonakele ngiza kubachitha bonke wasetshela kunowa ukuthi unowa kakho umkhumbi ukuze afihle amadodana akhe afihle lezinyamazana zonke ukuze ngemva kokubhidlika kuqale ukuhluma kantsha izigaba zonke zempilo lemvelo kodwa-ke uthe izulu seliphelile asisakhangelelanga ukuthi izulu libuye libulala abantu unkulunkulu wabulala abantu ngamanzi ngoba wafunga wathi nxa libona le-rainbow libe kwazi ukuthi ngenzile isivumelwano sokuthi angiyikuphinda ngibhubhise isizwe ngamanzi kodwa okusalayo ngemva kwe-judgment isizwe siyakubhujiswa ngomlilo esikukholwayo yilokho kukhulunywa ngama-atmosphere managers okwe-climate change kutho ukuthi thina kumele sithandazele ukuthi umlimi izulu alilethe kodwa alilethe ngokuthula ngoba uthi nxa licela izulu ngiza kulinika izulu ngokuthula ngesikhathi elaneleyo uthi lakujoel 2:23 jabulani lithokoze ngoba izulu lakuqala kalilitholanga kodwa namuhla ngiyalinika izulu lezolo lezulu lakusasa ndawonye liliningi
awuboni-ke edube baba so nxa sesikhuluma-ke ngezulu siyabona ukuthi ezimbabwe kazange line kakhulu pho abantu kumele bebambe kanganani umbhalo lapha wenza ukuthi izulu line kakhulu usidingele lo mbhalo siluphosele khonapho mphostoli omkhulu
bekuvele kuthandaza sengitsho khona esintwini Dube wena ukhulele esigodini uyazi besibona abantu bedlula bethela izinto kuthiwa kuyacela izulu kodwa kibandla lalo belithi ma kungalazulu kunje kuhlalwe phansi kuhlangane amabandla wonke ngiyakhumbula siseGwanda sometime bekuhlangana phose amabandla wonke phela ndaba stadium kukhulekwe kucelwe kuNkulunkulu umthandazo unamandla okwenza izinto ezingenzakaliyo zenzakale so uNkulunkulu uthe aluba licela izulu njengoba nijile kuJoel licela izulu ngiza kunika izulu ngesikhathi salo esaneleyo so isecret kumbe imfihlo yokuna lokungani kwezulu ikuJehova singakhuluma konke singeza konke kodwa ekucineni kwakho konke kumele sibuyele endabeni yakudala ukuthi amakhosi abeqondiswa ngabaprofeti
ye siyakuzwa kakhulu-ke siphinde singene futhi kulokhu okwenzakala ezimbabwe siyabona ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu pho-ke abaningi sebehambe enkonzweni besiyadinga-ke ukuthi babe ngcono emphefumulweni kumbe ngithi enhliziyweni zabo so-ke umbhalo owenza khonokho ukuthi abantu baye khonakale kuma-apostoli bayedinga ukuthi bancediswe kujehova kambe kuvela ngaphi njalo kuya nga
asibuyele kumateyu 6:33 funani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke okunye konke kutho ukuthi okunye konke elikudingayo okunye konke elikufunayo liza kunikwa ngemva kokuba selifumene umbuso uhluphe sesilalo ikuthi abantu kabasadingi uNkulunkulu wezinto badinga izinto zikaNkulunkulu kuqakatheke kakhulu ukuthi si-acknowledge kumbe sidinge osinika izinto ukuze sibe nazo singagidimela izinto uNkulunkulu singanaye akulalunto elizokwenzakala
ye pho-ke lina njengoba likhulekele abantu liyabe lizithatha ngaphi kulamavesi yini atsho ukuthi kuzaba labapostoli abakhulu abenza imisebenzi enje njengaleyo oyenzayo wena
ya iBhayibheli likhulume kahle ungabala encwadini yabaseKorinte liyehlukanisa ababizwe nguJehova abapostoli ababhishophu ama-teachers abavangeli labo bonke nje esithi thina ngesikhiwa i-fivefold ministry. But uhlupho esesilalo Dube, ngike ngakhuluma lawe la kuqala, ngiyakhumbula I think ekuqaleni komnyaka ukuthi uhlupho esesilalo kulezi nsuku sokulabafundisi abaningi, sokulamabandla amaningi. Abantu kumele babe nenhlakanipho yokwazi, ngoba kulezinye izinto ezibonakala njengamathethi kodwa zisebenzela umbuso kaSathane. Ngaze ngathi kuwe, nxa usiya emprofithini iBhayibheli lithi encwadini kaHezekiya 6, khangelani lokhu ukuthi umuntu obizwe ngumlimi aza kukhuluma konke kumele kwenzakale ngesikhathi athe kuza kwenzakala ngaso. Ma kungasenzakalanga, kumele sizibuze ukuthi ngumprofethi kamlimo yini. And okwesibili, isolution kaJehova ayiphele. Ungabala kuMtshumayeli chapter number 3 verse number 14. Uthi siyazi ukuthi lokhu uNkulunkulu aza senzela khona kuyakuma kuze kube nini lanini. USathane uyazi ukunika abantu izinto kodwa izinto zakhe zingeze sikhatane.
Isikhathi sethu Duke, Dube, sicela usithathele umthandazo ngamafitshane kakhulu, umthandazo omfitshane ba.
Siyabonga baba, siyabonga egameni likaJesu ukuthi umuhle ngezikhathi zonke. Busisa abantwana bakho, busisa ilizwe laseZimbabwe, busisa iAfrika. Unkulunkulu wayinqwele bani izulu elihle elaneleyo elilokuthula, ugcine ulondoloza impilo zabo, benzele kahle ngezikhathi zonke kuze kube nini lanini. Siyabonga Nkosi, amen.
Amen mfundisi, siyabonga kakhulu ke mfundisi Dube. Ye izulukandaba ke lo kade umpostoli uMidian Dube we Fountain of Grace okhona ngale ke eJohannesburg. Isilethemba ukuthi sizahlangana njalo ngeviki ezayo. Lapha ke bemele ke uNtungameli Nkomo nguye ojale ukwenza ke uhlelo lolu, uzathe buya ke athathe ke intambo ngesikhathi esifitshane esibuyayo. Lo uGibbs Dube ose Washington DC.
Alule ukulu 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 weli phezulu Alule
emdabeni ebantini bakhe
ukuthula.
Jesus Christ, you're my only.